So we see a decent double VOA in the valley.
Siyahlanga nakwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kuNhlangula 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulomtshayeli owe ngendizamtshina yakhe wafa embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumente amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obhedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomtshayeli wendizamtshina obhubhele engozini yokuwa kwendiza yakhe embukisweni obutshengisa ubugabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Izim Life ibika ukuba lingozi yenzakale emaphethelweni ombukiso lo wona oqoqwe yiMashonaland Flying Club. Ividiyo ethulwe ilinkundla iveza lindizamtshina igiqika emoyeni umtshayeli etshengisa ubugabazi bakhe. Kodwa ukhanya ehluleke ukuyisusa kuleso simo yasitshayeka phansi inengi lingananzeleli ukuthi besokuyingozi. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa lihlonzi kusetshenziswe idola leMelika njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2009. Ukuwa kwemali yakuleli mihla lamalanga sokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Emkambo we Reserve Bank of Zimbabwe izolo idola leMelika belithengwa ngamadola akuleli angamakhulu amathathu alesishiyangalombili 1:308. Ngeviki edluleyo belibiza 1:290. Emkambo wensitha khona idola leMelika libiza amadola eZimbabwe aphakathi kwangamachumi amane 1:400 kusiya kumachumi amahlanu alengxenye 1:550. Isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe idola leZimbabwe.
Lokho kuyasitshengisa ukuthi kulento engabambekanga kuhle kwezomnotho welizwe ngobuhlupho ungabona imali sisiwa uhlonze insuku zonke kusegcina futhi lokho kukhomba ukuthi njengezizalo zalapha eZimbabwe abantu sebeyaphila nzima, abantu baza kudubeka kakhulu ngoba kusitsho ukuthi nxa seziqhubeka imali iluza amandla kutsho ukuthi intengo yempahla lama-services yakhwela. Ngezinye indlela kutsho ukuthi vele ukuphila eZimbabwe sokudula. Lokhu ufuna ukwenzani ngoba abayibabarana amabhizinisi baza kunanzela ukuthi nxa befaka intengo zabo ama-prices lawa bawafaka besebenzisa i-rate yedola yeMelika. Kusitsho ukuthi nxa usuyiguqulela ngapha kweya kithi eZimbabwe kuba nzima ngoba nale isizwa eyi-380 okwale iviki yebo kambi yekhona kodwa ngase siya sibili phansi ku ground ku market ayisiye sebenza kusebenza ilay rate umkambo wokunyama esithi night black market rate yesebenza and just khuluma kanje kathi isikhona between 450 kusiya ku 500 idwale melika elilodwa lesisho ukuthi sofala ulithenge 450 kume 500 so akumali selancane ukungapha futhi ezebhe ngiswele nje efana nawo kuyatshengisa ukuthi impilo yabantu bezimbabwe ayisenzima so ke leli dollar selehlule kulubana lizimele so usegcina nje uhulumende kufanele decide ukuthi hayi akalibeke iceleni engxenye akacaba ngenye indlela
siyazi ukuthi uhulumende wethula umthetho ovumela abantu ukuthenga izinto ezimqoka ezigoqela ukudla phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty Ungathi kuyaphathisa yini lokho njengoba izinto zithula kangaka eZimbabwe
Iqinisweni ukuthi abantu bezimbabwe abaphathiseki ngoba bona ababenelisa ukubana baphume phandle kwelizwe bayebuya lezo mpahla abantu abalutshana kakhulu futhi bona abo bantu ababuyela lezo mpahla ukuthi bazosebenzisa ukuthi bazisebenzise bona lezo mpahla sebebuya lazo ukuthi bazozithengisela abanye abantu and ngase bezithengisa futhi sebesebenzisa enale irate esikhuluma ngayo enale black market eyokuthi idola imelike yodwa isithi nge 500 kusithi ukuthi lanxa sekuyezo mpahla ukuthi abantu bazithenga kweneliseki ngoba ziyabe seziduro okwedlula isileyo kukanti injongo ukuthi kuncediswe njalo futhi phezu kwalokho akuncedi kakhulu ilizwe lezimbabwe ngoba nxa usuvumela ukuthi abantu bayithatha impahla ngaphandle kwamanye amazwe balethe lapha kungelambadala ngezinye indlela usubulala amakhampani ezimbabwe oyiwo phela ayiwo la aproducayo ngoba abantu sebezathi hayi nxa sokunjalo sebekhohlwa lezi ndawo zezimbabwe ezidla amaprayisi aphezulu ngenxa yokuthi vele i-economy ilizwe ifile so ukuthi amakhampani ayatshone siya phansi kuzatsho ukuthi abantu bezimbabwe izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi abanye ngoba amakhampani engeke abagcine esenanzela ukuthi abantu sebethenga impahla ngaphandle so yilo ihlupho olukhona ngezinye indlela le into eyenzakileyo incede kakhulu abantu incede abantu abalutshwana kakhulu kodwa babuya lapha futhi sebethengisa sebevulala abantu ngamaprayisi ayisabekayo so kusegcekeni ukuthi ezomnotho wezimbabwe kathesi hhayi sezifile sikulo ukuthi sezifike esimeni sokuthi uhulumeni zokuvala avume ukuthi into le isiyalile and okungenzakala nje abantu behlala besitsho ukuthi hhayi impendulo kathesi ukuthi ke sifake ibhondi le ezimbabwe eceleni sisebenzise yona imali yemzini idola lemelika okwesikhathi esithile kwenzela into ethisi senelise ukuthi umnotho welizwe ungathi uyaphakama ngoba kathesi umumo hayi mubi kusegcekeni ngoba le dola njengoba siyibona iyalapha ezimbabwe nxa uyiqathanisa yemelika iphela amandla asuku zonke so lokhu kuyatshengisa ukuthi impilo zabantu bezimbabwe sabantu sebephakathi kohlupho abantu bezehluleka ukuthi bahambe abantwana ezikolo abantu bezehluleka ukuthi bathole ukudla okweneleyo abantu bezehluleka lokuthi bathenge imithi nje yokuthi baziphathe nxa begula so luhlupho lonke lolwehlala abantu bezimbabwe kodwa uhulumente ukhona ukukhangele ungathi kabona uzithulele kodwa kumangalisi ngoba uhulumente wezimbabwe wakade eseqinisweni uhulumente wezanupf aselampendulo ngama-challenge abantu abahlangana lawo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso emela izisebenzi iZCTU uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust isisole isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obed Mpofu yena othi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luvusa amanxeba abantu bemandebeleni labe-Midlands. Umpofu wethule amazwi la emngcwabeni kaChief Mabhikwa ngomgqibelo. Umpofu wayekhulumela phezu kwamazwi kamfundisi uSeni Sibanda yena otshele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kulumbuthano ukuthi udaba lwegugurawundi kumele lulungisiswe ngoba abantu bemathebelelende ababulawelwa izihlobo belokhe befuthelene. Sixoxele siphathamandla sePost Independent Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasfanda ongumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change.
Peace iyamangala ngamazwi kababa uObed Mpofu uma ephonga ukukhuluma eKhamasa esithi ukuvusa amanxeba ekukura hundi akunqedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayizigoga? Sibona ngani ukugolomba abantu abazifelayo, abahluphekayo, ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazi omuntu omdala, ngoba phela siyamazi obhethi impofu ngesikhathi segukura hundi wayevele sekuzana uPF. Ngo-1985 waba yikandidate yemguza wadliwa. Yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona, yena uthela iphethuru emlilweni. Siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ethi ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa igukurawundi. Siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ngumbono Vice President uChiwenga okhulume sazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngegukurawundi. Thina bephisti lokhu sicubungula, sivala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlayana bazaba accountable. Asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane. Sifuna abantu abanga hlokoza abanye abantu, abantu abangaqala abanye abantu, ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba umpofu u-Obhethi kazi khulumeli yedwa, ukhulumeli abanye abakuzana uPhefu ababona ngani igukurawundi yayiyinto eyokujabulisa abantu besiNdebeleni. Sihambile njenge-peace amaprovinsi wonke, into le singesizwe seZimbabwe hayi emaNdebeleni kodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngomholi wenhlanganiso emela abantu abathinteka kudaba lwegukurawundi, iPost Independent Survivors Trust, ungumsekeli njalo wesikhulumeli se-CCC. Sokwedlule iviki, umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali ethunjiwe njalo engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Namhla lilanga lesishiyangalombili enyamalele. Ibandla le-CCC lithi uthunjwe lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa amapolisa ekuvuma lokhu ayakulandula ukuthi udaba lolu lulokwenza lezombusazwe esithi uJamba akasilolunga le-ZANU-PF. Le yinto engamukelwa ngabe-CCC abathi amapolisa azama ukuvikela ibandla elibusayo. Sixoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uzula abancedise alethe ubufakazi, ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe. Kungangeni ezombusazwe lapha kuqala, akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani, umuntu lo wanyamalaliswa yini, kuyini okwenzakalayo khona kokukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapholisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa. Kutho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapholisa ithuba eligcwelele ukuthi baphenye kuhle bethumele impumela eqondileyo andubana abazombangazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume. Kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko. Basithengisile Olinda Masarira. Linda Masari abakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo. Bakhulumile even o Reverend Sibanda kafihli, u Reverend Angleton Sibanda uyakhuluma la ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Injongo kuyikungcolisa uhulumende, uhulumende wezana uPF. Angezi indlela kuyabe kusenzwa i-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu, uhulumende lo uyenzani, konke khona kwana kusenziwa. Ngokunjalo kathesi ke asithinti amapolisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omele uyenziwe, kumele uyenziwe amapolisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngoBlessings Ali, okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile, kumele atholakale Blessings Ali.
Yebo, uthi amapolisa kumele aphiwe ithuba lokuthi aphenye loludaba babagawule, kodwa bakhona abakhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe akaluphathi kuhle udaba lokunyamalala kwabantu, ngoba sikhuluma nje kuloyitayitsamara oseleminyaka leminyaka wanyamalala. Kodwa lalamhlanje akwaziwa ukuthi washo naphi lo hulumende akasho lutho.
Udaba lukaItayizamara ludaba oludala babankomo. Asifuni kube siloku sizwisa ubuhlungu izimuli eziyizwe zayehlelwa ngumonakalo lo ongaka. Kodwa ke okukhona yikuthi udaba lukaItayizamara lwenzakala uhulumende kaMgabe ngesikhathi lesane sadlulayo. Ngabona bona abantu ababekhona ngaleso sikhathi yibo babemile impendulo engcono ukuthi baphendule udaba lwabo iTayizamara kunyamalala kwakhe ngesikhathi seneso sabomgabe lesane sadlulayo, ukuthi kwenzakalani ngayo iTayizamara lokuthi kwaxwayisisa amapholisa batholani ngakho konoko. Yibo bamele belethe impendulo yokuthi kwayenzakalani ngaleso sikhathi, kwakumele bakwenze ngaleso sikhathi. Kathesi unew dispensation kathesi lapha sesikhona akusekho konke konoko okuthiwa izinto zonke ziyenziwa ngendlela ezingayisizwa. Lapha kwenziwa izinto kuhle, kodwa uLinda Masarira sebesibonisile phambilini labo angela Reverend Sibanda ukuthi ezinye izinto lezi kathesi ziyenziwa ngabomu njengakhona okwade kusenziwa khona okokwade kusenziwa angani ukuthi abantu abayenza imovie laba abantu amalokuzeni be-opposition abe-MDC ade besithi ye ubani ucatshile usendaweni ethile lani lani, basitshelile uLinda ukuthi hayi into zangabomu leza njalo into ababezifundisiwe ukuthi bazenze zenziwe labo bayingxenye yako bayakufakaza pho-ke nqabu labantu abasilethelayo ukuthi kade bebekhona ngale kusenziwa bayakwazi kade kusenziwani njalo kusenzelwani. So kubuya njalo kusikhulula ukuthi kutho ukuthi okunye kwakhona kulokuganga kudinga ukuthi kuxwayisiswe ngamapolisa, kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo. Yikubona abanye abantu abanye bakhona labantu ababethe kona bacatshele ukuthi awulapha sesinebalekile ngaphandle kwelizwe nxa ukuthi into yakhona, abanye bakhona kwathiwa babese American Embassy behlihliwe e-American Embassy. So konke konoku kulokuganga phakathi okukhona ukungcolisa uhulumende. Kodwa ke eqinisweni lokhu indaba kaZamara yindaba endala, indaba ukuthi ngaleso sikhathi laba okwayenzakala ngakhona isikhathi sakhona yibo balempendulo ngakho lokho.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi eZimbabwe libhekane lendlala empilonyaka ngenxa yokuma komkhathi. Ikroniko ithi uhulumende usethule amanyathelo amatsha ajonge ukuhlenga idola leZimbabwe eliqhubeka likhithika. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibone Studio 7, salibonani. Hayi, siyaphila ngapha eCape Town. Hayi, selamandla ngapha eCape Town, abantu bayoyika, bayesaba abantu, kodwa bathembanga. besaba umnangaka wathi nanga kuyachaya wathi umchanje ngobhudu wakhe so hayi sicela amandla libakhuthaze lithumele abantu abalezivinda phe Cape Town simbala abafuna ukujoyina anye abasabazama ukubaqoqa nami ngaphe Cape Town sazama ukubaqoqa sebavula amakhanda ukuthi bebone ukuthi sase siyaphi sengahlala egangeni awayembazi sisa abanye basesaba amandebele namashona kodwa kuyafana nje basesaba konke ngizama ukukhuluma nabo abanye sishona hayi abanye bavuma abanye bayesaba bahlobo bangicela ingcedise ke nami ngaphe Cape Town malikhona elibaziyo nanifake nje imeseji emafonini nawo nani ngicela sikwazi ukuvuleka izingqondo siyabona
sarubanani kustudio 7 ndibingelela ngunyathi lapha eGwanda ngifuna ukuphendula lo babo we-MRP obekhuluma ngokuthi he i-CCC kumbuchanisa sekethi abantu besishoneni emathebeleleni bahamba ngamabhasi besethwala abantu bemashoneni bebaletha ngapha esindebeleni hayi 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 mhlobo wekhaya ulahlekile kakhulu ithi nguqondise kancane i-CCC asiyo eqhasha emabhodara uyayibona i-Bedbridge Border Post lena akusiyo i-CCC eqhasha mtakababa kulabantu abaqhashayo and futhi ubokwazi ukuthi ibandla elibusayo lapha eZimbabwe iZANU-PF akusi-CCC i-CCC ayilandi bantu ibathwala ngamabhasi ibaletha koBulawayo kumbe ngapha eGwanda kumbe yonke indawo kubo Western Eastern kumbe kubo Beitbridge ngwayo hayi akuthwalwa abantu umuntu uyazizela ngokwakhe njalo asikuthi i-CCC ilesandle ekuqhashweni kwabantu abangasibo esindebeleni hayi khona lapho isiqondisane mtakababa lingathi madoda lizama amavoti selezama ngokugxeka ibandla libona lingazathi yileli strong i-CCC noma lingaze liyikhulume kabi bafowethu i-CCC thina singabantu besintwini ngathi singamandebethu kodwa asiboni i-MRP yena le iyibandla elingasilethela inguquko never asiboni soza mani ukuthi lidinge enye indlela yokuthi li-consult abantu lokuthi likhulume ngayo ebantwini hhayi ukuthi likhulume ngokuthi i-CCC yenza ukuthi ukuthi hhayi into ezindali
Sarabanani kustudio 7 mina ntando uphawula le ndaba kapresident akhuluma kubi ngayo ngama-Americans lama-British lapho uzimotshela isikhathi uzimotshela isikhathi ngaze beyasekela ama-Russian akhe lawo ama-Russian akhe lama-China akhe la asoze afa ancedile izwe leZimbabwe yena okusalayo kufanele nanzelele ukuthi ubonge ebonge kakhulu ngama-British wobafaka esikhundleni ngesikhathi begenkulu umongameli uJoshua Mkabuko Nyongolonkomo yinto okumele beyinanzelele nje kuphela ukuthi British lawa lama Americans esikhuluma ngayo namhlanje asenza sihlupheke eZimbabwe yiyo afaka iZanu PF yiyo afaka bona omnanagwa lapho engajone ezihlupha nje kuphela utshone ekhuluma kubi ngama British ngathi ngathi osala ukuthi yena kabuyele kuphela ecolisa lama British hayi madoda lapha nasaphambanisa so so uyalihlalisa rendi kuhle zabona ibizwe liyaphumelela lehambe kuhle naloko utshone ezihlupha ama Russia ama Russia lokho le lelo kuzenini lama China lokho uzowesela isikhathi lo uzowesela isikhathi futhi into ezahlupha futhi ngokuhamba kwesikhathi khona okokuthi abantwababo bazathi ngeminye iminyaka abantwababo bazathi tshintsha labo sebefuna ukulandela okunye okwasayinwa ngamayinguye lama-Russian le-Russia khonoko kuzasihlupha khonoko futhi i-Russia siqhase ubhomba iZimbabwe
hayi bafowethu wathi lithatha abanjani Chris Kandi Dunkamili Nkomo lithatha abanjani bafowethu nami lingizweni bafowethu ngicela umbono wami nami ukukhulunywe phela ngandi nami ngizwakale ukuthi lami ngiyakhala ngomnankakho yile ngifisayo ukuthi umnankakho aphume 2023 sibe sivota ukhetho olukhululekileyo sifungeniseni i-CCC madoda sikhona ukusebenza sikhona ukubona ukuthi siyakuphi nathi singaphandle kwelizwe sikhona ukuyafika emakhaya lapho siyesebenzele duze nekhaya ayiphume le nto le ngiyabonga akhuluma ngu-Temkosi lana ePitoli usuke ekhaya ngale Zimbabwe endaweni yasemahlophe emadojeni ngingajabula kakhulu mali ngamnika ngifunda amadoda emoyeni sengiyathenya la mamira hayi angifundwa kufundwa abanye baphindwaphindwe thina hayi asifundwa indaba
sanibonani bantu bakithi lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke amagombamani omhlaba ngalibulisa bantu bakithi eZimbabwe esindebeleni ikakhulu kodwa kusiya ngami kungayi ngokuthi acabangi okufana nayo aluba izaphu lomthwakazi
ziyahlangana. Aluba izaphulo mthwakazi ziyahlangana. Sikhulumisane nje ukuze sithi sisikhethweni lo sithole impela mbijana. Sithole mbijana. Bangahlangana njenga bahlangana ngakho bekukhulume bekuvumelane. Abantu bakithi esindebele nabo bavumisana ukuba le nkinga ma bekhulumisana izinto bavumelana. Ngaphandle nxa kuyukuthi uyabe khona osesetshenziswa kumbekizane. Lokhu bekunganceda mpela isizwe sakithi esemambekeleni mbe sikamthakazi. Kodwa masingaboni ngiso elinye sihamba sehlukene. Akulalapho esizayakhona.
Akulalapho esizayakhona.
Nje uyabona nje lilokhu zenu kuta kuyagonywa ama-consequences lawa okuthi vele bazama khona ukuthi singabi lakho esilakho. So but ukuhlangana kungasisiza okhulumayo Mike Spanda.
Siyabingelela kumthwakazi omuhle kustudio 7. Sizingelele ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga izindaba ezinhle ezingakhetha ihlangothi zeZimbabwe. Okhulumayo kungusimphiwe wakwaZulu olapha kwele South Africa ngokubuya ukuya eSholotho esephelela u-17 ngaphansi kwenduna uSiphosho. Hayi, siyazizwa izindaba lembono yabantu impela bahlanganisa bafuna ukuba iZimbabwe iphakame, kodwa mbono ethiyeneyo futhi esihlukumeza ukuthi sicinizane futhi iphumelela ekwenzeni kwayizinto kakhulu. Ke ngiphosa amazwi kwabasemthwakazi kakhulu abathi Republic mthwakazi MRP. Sibuya khona eTsholotho, sizalwa khona, sihluphekile, siyayazi iTsholotho legugurawunde, siyazi impela ukuthi sisuka njani. Njalo asikho ukuthi siyayigcwela imthwakazi, siyithanda ukufa, kodwa ngesizathu sokuthi siyavula umqondo sibone ukuthi okuzasilungela yilokhu nalokhuyana. Abantu abazama, asisho ukuthi bona bavalekile abavula amehlo, nabo bavule ngendlela abavule ngayo imiqondo. Kodwa eqinisweni elihle bakithi, ake sixhaseni i-CCC, ake sixhaseni uChamisa.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi abahlamuki besi-Muslim abedlulise amalawulo abe-ISIS bathi yibo ababulale abantu abalishumi lanhlanu kwele DRC. I-Voice of America yona ithi esinye sezigilamkhuba ezimbili zakwele Kenya ezidingwa yimelika uBadru Abdul Aziz Saleh usebotshiwe. Siziphethe ngodaba lwemelika. Isiqalile imbuthano yokulungiselela ukubekwa kwabafundi abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ababulawe ngowesilisa ohlaswele esikolo seRope Elementary School ngompopo ngeviki edluleyo esigabeni seTexas. Izolo kube le mikhosi yokuvalelisa abafundi ababili besifazana ekade beleminyaka yokuzalwa elitshumi. Ababili laba bachazwe njengabantwana ekade bele kusansa elithembisayo njalo ekade behlala nje bezijabulela. Owesilisa owabulala abantu laba laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Nansi ebezihamba phambili. Kulumchayeli owe ngendiza mchina yake wafa embukiswe ni obutengisa obukabazi bokuphapha eCharles Prince Airport duzane leHarare izolo. Iyanda inkuthazo yokuthi uhulumende amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lilahlekelwa luhlonzi kusetshenziswe elemelika. Kusolwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu yena othi abantu akumelanga bakhulume ngodaba lwegugura hundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.